Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 7 kumbimbitho 2019 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano we-United Nations ukhangelelwe ukuthumela iziphathamandla zawo eZimbabwe ukuyacwayisisa udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu lokubulawa kwabantu ngamapholisa lamabutho ngozivandlela.
Yize sekunzima lokuphila kwangkhulu, sekuze kulula vele ukuthiya imota zabantu bezama ukugada ujova lokuhamba ngenyawo lapho kusiduze khona, ngoba hhayi ifinyela ngkhona vele ayisayini, amafutha asedura.
Usiba lokholo we-Reserve Bank of Zimbabwe uthi umthelo wamafutha ezimota uphezulu kakhulu, ngakho kumele wehliswe ukuze uzulu enelise intengo yamafutha.
Abantu sebedubekile kakhulu, impilo yabo yonke kakukho okunye abakwaziyo eZimbabwe ngaphandle kokudubeka. Umuntu osedubeka impilo yakhe wazalelwe kudubekeni, kunzima ukuthi umguqule abone umehluko kusenzakala empilweni yakhe kalula.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ugcobe amalunga ekhansili eza kuba imcebisa kunhlangothi yezijeneyo zikahulumende wakhe e-Presidential Advisory Council. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano we-United Nations ukhangelelwe ukuthumela iziphathamandla zawo eZimbabwe ukuyacwayisisa udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu lokubulawa kwabantu ngamapholisa lamabutho ngozivandlela. Iziphathamandla zogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe zithi izithunywa ze-United Nations Human Rights Council zizafika eZimbabwe maduze. Zithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uvumile ukuthi i-United Nations izecwayisisa lolu daba ngoba kungela lutho olubi abangalufihla. Usiba lukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe uDr. John Mangutka uthi umthelo wamafutha ezimota uqonge kakhulu, ngakho kumele wehliswe ukuze uzulu enelise intengo yawo. Kubika uGibson Bebe.
Ekhuluma kukomiti yepalamende ebona ngamandla kagesi namafutha e-Energy and Power Development namhlanje eHarare, uMangutshika uthe umthelo ofaka kumtengo yamafutha omkhulu kabi. Intengo yamafutha ezibota yakhwela ngesilinganiso esingangekhulu lamashumi amahlanu ekhulwini, i-150% ngenyanga kazibandlela, okwabangela ukutshengisela kwaqoqwa inhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions. Lokhu kuqonga kwentengo yamafutha ngokusho kukaMangutshika kwabangela ukwehla kwenani lamafutha asetshenziswa elizweni ngoba iningi lingasenelisi ukuwathenga.
What we believe is advisors that
thina esikholwa kukho ukuthi uhulumende ayehlise nje ngehlepu umthelo wamafutha angena kuleli. Lokhu kuzasiza ekuthini intengo yalawo mafutha izakwehla.
Uhulumende uthola amadola lamasenti amahlanu, $2.05 kumadola amathathu lamasenti angamashumi amathathu lane, $3.34 kulitha elilodwa. Lokhu kutsho ukuthi isilinganiso esilikhulu sentengo yamafutha siya kuhulumende. Umangutsha ubuye wathi indwendwe zezimota ezidinga amafutha ukuhambisa zizaphela kuyena le nyanga ngoba ibhanga elikhulu liphatheka kundlela zokubona ukuthi amafutha abuya elizweni masinya. Uthe isizathu ebesenza amafutha yaswelakale ngesokuthi indlela zokubhadala lawo mafutha kanye nokuwaletha elizweni beziphunyiswa ngamabhanga aphandle akade ithatha isikhathi eside ukuze avume izincwadi zokuthenga amafutha ngesikwelede ezaziwa ngokuthi ngama-letters of credit ngesiNgisi. Kodwa iningi labantu abakhulume le-Studio 7 bathe sokuyisikhathi umangutsha kanye lokhu ethembisa ukuthi amafutha ezimoto azatholakala. Umnumzana Thembeli Hesihwa isakhamuzi seHarare utshele Studio 7 ukuthi loba amafutha esiqhubeka eswelakala kubalulekile ukuthi uhulumende ehlise intengo yawo ngoba uZulu akasenelisi ukuwathenga. Usihwa uthi akasenelisi ukuthi atshayele imota yakhe siya emsebenzini ngoba intengo yamafutha ayisamvumeli ukuthi atshayele nsuku zonke.
Intengo yefuel ayiningi vele sokunzima nokuphila kwangikhona. Sokuze kulula vele ukuthi imota zabantu bezama ukugada umjova lokuhamba ngenyawo lapho kuseduze khona ngoba hayi ifuel yangikhona vele ayisayenzi. Amafutha asedura. Ngela sisagwanisa senelisti nohamba ngemoto emsebenzini.
Ngomvulo uhulumende wazise amakampani aledola lemelika ayenelisa ukuzithengela amafutha okusebenzisa ukuthi bazithengele ngoba ukufikelela kwalawo mafutha kuqhubekela phambili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Umongameli Emerson Mnangagwa namuhla ugcobe amalunga ekhansili eza kuba imcebisa kunhlangothi ezitshiyeneyo izikahulumende wakhe ePresidential Advisory Council. Umongameli Mnangagwa uthi amalunga la uwona azingcwethi esigabeni ezigoqela amabhizimusi ezokulima lezokwethulwa kwemibiko azamncedisa ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ezinye zalezingcwethi kuzigaba eseziqanjiwe ngumnumzana Busisa Moyo uTrevor Ncubelo Nkosikazi Lindiwe Sibanda. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwanazi exoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Okay.
Lona bekulicebelihle uma ngabe lokhu bekusenzeka ezweni eliqondileyo lezinto zalo zonke ezisendleleni eqondileyo. Uhulumende wezano ekhokhelwa ngumlangagwa eZimbabwe akayilungelanga indlela yokuthi angaza xhaswe ngabantu abanjengabo Trevor Ncube labo bonke ababalishweyo, abantu esibaziyo ukuthi isihlabani lapho emisebenzini yabo kwezokukhipha imibiko kwenza amaphephandaba ngabantu kuphela abahloniphekayo. Kodwa-ke ukuthi abahudula abalethe kuye ukuthi bancethane la imbona ngazathi ukubangcolisa ngoba izani sifike esimeni lapho okungasela sepa engakwazi ukuthi ngayigeza ilunga ibuye futhi iyamukeleke.
Kodwa sibazwile bekhuluma ukuthi bayabona ukuthi ingxaki ingaphi njalo bazazama ukugcwalisa lezo sikhexe ezikuhulumende. Zonke izixwayiso azisoze zizwakale kumongameli.
Ukubeka kahle ukuthi bathi bazogcwalisa isikhexe izani ifana lomhlathi ovele ungesenawo amazinyo ukuthi ungayadinga amazinyo amatsha ukuthi uzowashoma bese uwathatha lowo mhlathi uhlafuna ngawo ngeke kusebenze. Bonke laba bantu bangabe bekhuluma kahle ngemsebenzi abayiphuwe ngoba bazothola intshontsho bazohola bazophuwa imali yiyo yodwa into abazoyithola lapho. Kodwa akulasizo abazolinika uhulumende kaMnangagwa. Angithi uyayibona lindoda engudokotela yaselipanele uMthuli Ncube indoda ebihloniphe kampela abantu beyibhekele phezulu ukuthi izothi uma ingafika laphana inyathele kulunge yonke into bekubona ukuthi kwenzekani kugatsha olu oluphethe ukuthuthuka kwezomnotho nemali ngesikhathi engenile kuzofika manje uyayibona yini into enhle eguqukule enzekile ngaphandle kokuthi yonke into isibole ngamandla umuntu kade lenkomo ezakhe namhlanje sokupha inkomo yakho isilinganiso sawo silingana lembuzi ngikhuluma into zama RTGS nama US dollar esilinganiso semarket ukuthi manje sekumi kanjani yikho umbone selethe izim dollar eyiletha ngomnyango wangasese yikho ke labo o Trevor Ncube labo bonke abaqokwe bangeniswa kulento bazophuma nabo benuka iphunga lezano ngoba ayikho into enhle engalunga uma isike yaphuza mthombo omunye lezano.
Umnumzana George Mkhwanazi yincwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7. Umthethwandaba we-Constitutional Court uthi udaba lwendlela unkosikazi Grace Mgabe athola ngayo isicoco se-PhD kumele luthoniswe. Owayengumholi wekolishi le-University of Zimbabwe umnumzana Levi Nyakura wetheswa icala lokupha unkosikazi Mgabe isicoco lesi yena engafundanga wafika kusigaba esifaneleyo. Iphephandaba likahulumende leThe Herald lithi umahluli uLuk Malaba uthe uNyakura wasebenzisa umthetho ongayisiwo emizameni yokuthi udaba lolu lulahlwe. Umphathintambo wezemali omnumzana Mtholi Ncube uthi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe iqhubeka kuhle njalo uZulu kumele akhangelele inguquko enhle ngenyanga kaMfumfu lonyaka. Uncube wethule amazwi la izolo ekhonapha eMelika lapho ahlangane khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha eMelika. UChris Gande we Studio 7 obesemhlanganweni lo njalo usethulele lolu daba.
Uncube uthe uhulumende uphakathi kohlelo lokubandulula amankampani akhe athiwa ngama-parastatals ngesiNgisi afana leziphala ze-GMB lenkampani yamandla kagetsi eyezesa. Uncube ongafunanga ukuthi amazwi akhe athathwe kumbe ukuthi athathwe umfanekiso kamabonakude uthe amanye amankampani azamanyaniswa ingatsha zawo ukuze asebenze kahle. Uthe uhulumende kakhathazwa izijeziso zenotho ngoba okufunwa ukuthi kwenziwe ukususwa izijeziso lezi okufana lokuhlonitshwa kwelungelo likaZulu lokunye kuvele kuzenziwa. Uncube uthi ilizwe leZimbabwe linothile kakhulu okufunakalayo nje ukuthi kudonswe ndawonye okuyikho osekusenzakala ngoba kule nkulumo zamabandla ezombusazwe achiyeneyo. Izizalwane zeZimbabwe ebezisemhlanganweni lo zisele zinembono ehlukeneyo ngokuthi ilizwe kanti vele liqonda ngapi ngalesi sikhathi. Umnumzana Quite Ncube ngomunye obesemhlanganweni lo kesizwe imbono yakhe.
Into ekhona ikuthi iZimbabwe abantu sebedubekile kakhulu impilo yabo yonke kakukho okunye abakwaziyo eZimbabwe ngaphandle kokudubeka. Umuntu osedubeka impilo yakhe wazalelwe kudubekeni kunzima ukuthi umguqule abone umehluko kusenzakala empilweni yakhe kalula. Kuzathatha isikhathi. Uhulumende omutsha angitsho ukuthi ngiyamsupporta lingangithathi ngenye indlela but I think we need to give these people a chance.
Unkosazana Pearl Mathibe uthi inkulumo kaNcube ibinhle kodwa okusalayo ukuthi kubonakale izithelo zenhlelo zikahulumende ngoba esithi uNcube bezwakala njengomuntu othengisa ubuhle belizwe nje kuphela. Kodwa umnumzana Dan Moyo ophatheke kwezombusazwe uthe uNcube kazange aphendule kuhle imibuzo kade eyibuzwa ngabantu ngoba ubefuna ukuthi kuzwakale sengathi ilizwe lisesimeni esihle wona umnotho ukhanya usiya nganxele.
I think into ezingazikhulumileyo on papers the sounders izinto ezipromisayo kakhulu kodwa ngombono wami lanxa ngisizwa nje from izizalwane zeZimbabwe eziningi on the ground izinto azikho as indlela engathi uminister uzibeka ngakhona ukuthi into zonke ngathi ziyaphumelela siyaphambili ngoba okuningi imali emabhenki lokhu ingekho abantu izimali zabo bakwanisa ukuzi-accessa ngoba yikho cash akula foreign currency intengo yezinto sezikhuphukile and sekusilwa lama-shortages and utshilo uminister ukuthi well because of ama-changes abawenzayo i-inflation ukushuthi ukukhuphuka kwentengo yezinto into abayi-expectayo ukuthi izoqhubeka until maybe ngo-October sizoqala ukubona maybe inflation yakhona isisehla. Okungidanisileyo yukuthi uminister ungathi akazange afuna ukuthi aphumele egcekeni ngento ezifana le-corruption kuzwakale engathi uyadefenda ukuthi i-corruption ungathi ayivamisanga kakhulu.
Umnumzana Quite Ncube uthi lanxa umphathintambo uNcube ekhulume ngobuhle belizwe kunzima ukuthi izalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni afana leMelika zibuyele ekhaya ziyesungula amabhizinisi musi ngoba kungela siqiniseko sokuthi amabhizimusi abo awasoze ahoquluzwe.
Uminister of Finance uyawazi umsebenzi wakhe njalo uyakwazi ukucaculula lokuchasisa ngendlela esobala enza ukuthi lo muntu kazana uyezwa ukuthi ukhuluma ngayo. Yinto engithokozela kakhulu amabala akhe asebenzisayo nanxa ikhuluma ngesikhiwa uyachasisa ukwenzela ukuthi lo mntukazana nje unkwamba ezwe ukuthi kukhulunywa ngayo. Izimali zivele zinzima ukuthi uzichasise. I-finance, i-economy ayisiyonto elula ongayichasisa obala ngesilungu esaziwa ngumntu wonke. But uyazama sibili nami kungundithokozisile.
UNcube utshele lumhlangano ukuthi uhulumende weZimbabwe kulendlela akhulumisana ngazo lohulumende weMelika okokuthi abantu bengayengwa yilokho okulotshwa zintatheli zindaba ezithi akula kuzwana lohulumende kamongameli Donald Trump weMelika leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Livetalk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana olwe Women's Round Table sixoxa ngelanga labesifazana elinanzwa emhlabeni jikelele kusasa. Lingasithumela inombolo zenu ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Uhulumende weZimbabwe seqhathe enye inkampani yakweMelika ebikwa yilobudlelwano lomongameli walelo lizwe umnumzana Donald Trump ukuze ikhulumisane lohulumende wakhe esule izijeziso zenotho azethesa amalunga ebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla. LeZimbabwe libhadale inkampani yeBillard Partners imali engange-500,000 ukuze iqhubele umsebenzi. Inyathelo leli liza ngemva kokuqheliswa kwezijeziso zeMelika phezu kwamalunga ezanu-PF ngumongameli Trump kunsukwana ezedluleyo. Okuyinto echotozwe kakhulu ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo wethule umbiko izolo esola izijeziso zeMelika lezi kanye lezeEuropean Union esithi ziphazamisa uzulu weZimbabwe jikelele. Kodwa isigodlo someli weMelika eZimbabwe sikulandule lokhu embikweni siwethule namuhla. Sisithi izijeziso lezi ziphazamisa kuphela amalunga ezanu-PF eziwajongileyo angamachumi ayisishiyagalombili lane kanye lamankampani alobudlelwano lezanu-PF angamashumi amahlanu lasithupha. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu, lelunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Mina ngilokudana zilo kumangalisayo ngibuye njalo ngethuka ukuthi kathi mhlawumbe kathi kubona kuyachiyana yini kumbe mhlawumbe abantu babelezi njongo ezishiyeneyo. Ngiyese ngifithi khona ngigcwalisele ukuthi kodwa kungethusi lokhu ngoba abakwenzayo labo babengabancindezeli bethu la izolo kuthi mhlawumbe lakathi sabasifisele okuhle ngoba nxa ngikhangela mina umntwana ozalwayo namhla ezalwa egijima uzalwa akadodombela acathule abuye ayenze njani azagcine sehamba esihambe besegijima. Abantu laba bakhanya bekade bejahe kakhulu ngemva komumo esiphume kuyo umumo wombuso lwanoludlulileyo obunzima kakhulu oyiwo kade esisiteso sikhangele umnankabo wabuya wenza into enhle umangalisayo ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo kumbali yelizwe leZimbabwe. Ngitsho la izolo kusese-1980 la ubani kuseseyizabhu nezanu awuzange kube lokhetho olukhululekileyo kwakulokhetho olusabekayo olubi olokuthuselo lokunye. Kodwa kathesi namhlanje ngikhuluma nginje ukhetho olukhona olube khona olukhetho kokhokelwe babumnankabo luyamangalisa kodwa lucina nje soluphe ngungcolingcoliswa ngezinye izinto ngemva kokhetho ukudutshulwa kwabantu lokwana lani okwakhe kungaphathelana nangale ukuthi ukhetho luqhutshwe njani. Kodwa ke ngala amazwe ngabo eBotswana uphrezident umongameli weBotswana ukuthi uthini khangele South Africa uyabuya kade soRamaphosa uyabuya leqembu liqulikula lakhe bayasincedisa ukuthi ihlelo lethu luhambe bayajongela ukuthi ama-sanctions asuswe kanti bonabo bafuna thina sihlale sihlupheka ngobani bonabo bafuna ama-sanctions ehlale khona phakathi kwethu thina siyakuzonda kakhulu khona ukuthi abantu bengakuboni ukuthi abantu bayahlupheka kuleli lizwe.
Babundlovu uyakhuluma lapho ubaba uGawule. Injalo sibone uhulumende kababa uMnangagwa eqhatsha enye inkampani yakwelemelika ukuze imkhulumele lohulumende kababa uDonald Trump esule izijeziso. Ubona iphumelela yini konapho?
Ngibona ingani kudlalisa imali, kudlalisa ama-resources ukuthi kudinga umuntu ozake sikhulumela leMelika. Abadala bathi ungathanda ukudinga umthakathi kwesinye isikhathi uyagcina umbamba egumeni ubamba unyoko obuthakathi. Yikho lami ngibona ingani umthakathi okhona osilethela ama-functions ukhona lapha eZimbabwe. Yithi ngokwethu abantu beZimbabwe ibandla leZANU-PF uhulumende okhona. Indaba yama-sanctions ukuze ama-sanctions aphume ukuthi thina sikhangele sibone ukuthi ilungelo loluntu liyaqakathekiswa elizweni. Kuyazenzakalela kodwa ukuthi ama-sanctions aphume akudingakali ukuthi size sihambe siye lobha siyecela ukuthi kaphume. Umgabe ephumile esikhundleni sathaba kakhulu sathi umgabe besincindezela kodwa sikhangela abantu asebefile ngemva kokuphuma kukamgabe sokubusa laba abakhona kathe sebebaningi kakhulu. Sikhangele abemalungelo oluntu sikhangele abamelele izisebenzi sikhangele amalunga ephalamente MDC Alliance asebothiwe avalelwe sikhuluma kanje basesitokisini baningi kakhulu bese siphuma phande sithi hayi amasashizi kaphume bakithi thina silunge kakhulu. Umthakathi uphakathi eyadinisa khona lapha emzini wethu asizilungisise thina ulungelo loluntu kaluhlonitshwe kungenziwa khona lokho ngibona ingazathi mina ama-scientists azaziphumela wodwa.
Babugawule, isigodlo seMelika eZimbabwe sethule umbiko namuhla sikulandula ukuthi izijeziso zenotho lezi ziphazamisa uzulu weZimbabwe ijikelele. Isithi izijeziso lezi ziphazamisa abantu zeZANU-PF kuphela bona laba abajeziswayo.
Into le abayikhulumayo yincwala ngokuthi nxa besithi bona izijeziso lezi ngezikhangele iziphatha amandla zeZANU-PF ngabana ngabona ngabantu abahlala kumbe angikwazi kumbe bahlale esihlengeni solwandle abangayaziyo impilo yabantu ukuthi abantu beZimbabwe banjani. Kufana nomuntu othi yena nxa izulu lisina esiqintini ethi uzathi izulu lina ensimini yakhe kuphela. Ngabantu abalahlekileyo labo. Into leyo abayikhulumayo ayisoze yafikelela umuntu ohluphela layo umuntu ovele nguzulu wonke weZimbabwe. Bona abantu abathi babathagetile bani abahlupheki ngitsho ngamanga la ukuthi bayahlupheka kumbe bathini abahluphelayo nguzulu wonke ama-sanctions ahluphe uzulu wonke okhona uwonke wonke wonke lo. Into mina emangalisayo yikuthi kanti bona abo bantu bona balamehlo anganani ukuthi besuka khona le America amehlo abeukhali ayibona isibu lethu lweZimbabwe lapha besehlulwa yikubona uSiri Ramaphosa. Kambe ukhona upresident omuhle njengoSiri Ramaphosa bona ukhona upresident omuhle njengolokuzeni upresident weBotswana amadoda anjenganalani nxa ungazitshela sila lezinto ngamele ukuthi yena upresident ongamqamba kade thonga even uDonald Trump kei cannot match Siri Ramaphosa.
Kuyiphethe baba uNdlovu,
singathi thina umgaba wayengcono ngoba ekucineni kwakhe abantu wayengasabahluluzi ngale ndlela esesibona abantu behlukuluza ngayo. Ikhule thina njengebandla le-MDC Alliance sithi thina abatshintshe abaguqule izenzo abantu bezanu-PF ama-sanctions aphume abona umuntu owafunayo kodwa ahamba ngezenzo sesiguqule izenzo zethu. Athi ngomlomo athi kuhlabela uRamaphosa uthiwe muhle kakhulu lathi siyambona muhle mna ngagwalayo kabe muhle phila kati wayena angafuni ukuba muhle nje uRamaphosa.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC ubekhuluma endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule. LeZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lamalungelo abesifazana ele-International Women's Day kusasa. Umphathintambo kahulumende obona ngendaba zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni utshele usithandekile mhlanga weStudio 7 ukuthi umkhosi wokunanza leli langa uzaqhutshelwa eGogwe South lapho umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati aza kuba engumhlonitshwa.
Okutsho ukuthi kusasa sine-celebration ye-International Women's Day siyayenzela eGogwe e-GNB Board Center okutsho ukuthi singuse Midlands labanye ukuthi sizocelebrate. Sidinga sibili ukuthi si-celebrate ayikhona ukuthi sibe sihlala silokhu sikhuluma ngezinto ezimbi ezingenzakaliyo kumbe ezenzakala kubomama. Khathesi sifuna ukutshintsha abathi ngesilungu i-narrative. Sesikhulume ngokuhle okwenziwe ngomama kumbe okwenziwa ngomama. Singathi thina ungazukhangelisise noma singakafiki khona kodwa sokulabo mama abathize abalamabhizinisi sokulabo mama abathize abakupolitika abangamaminista sokulabo mama abathize abadrive amafenetshina amanjinela konke lokhana kumele sikuthathe sikuthaye mgceke abantu sikucelebrate ukuthi hayi silabo mama sebesenza izinto ezinhle ezivumekayo. Bese kusithi lokhana okubi okucindezelo okwama-rape okwe-domestic violence sibe sesibambana njengabomama labo baba sibe le strategy yokukucitsha. But inyanga le ngeyethu mama ake siduduzeleni sithakazelele okuhle okwenziwa ngomama.
Yikho lokho eliyabe likukhuluma yini emhlanganweni lowo? Babe khona besifazana abantu makhaza kumbe kuyabe kulesiphatha amandla kuphela?
Kuyabe kugcwele ngoba sibizwe omama bonke. Kuyabe kule thousands of people but okunye esikwenzileyo ukuthi omama babuye nemisebenzi yabo yezandla. So kuyabe kubukiswa imisebenzi yezandla eyenziwa ngomama ngalelo langa. So iprogram yethu ithi sifike ekuseni lo mhlonitshwa sizabhoda sibone ukuthi omama imithungo yabo, izilimo zabo, izifuyo zabo, konke nje okuhle abakwenzayo azabe kutshengisela khonapho.
Unkosikazi Sthembiso Nyoni ngumphathi ntambo kahulumende obona ngendaba zabesifazana kwanele Mthwakazi olivalelisayo ungontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendani kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.